akumangalisi yokwenza kweza nuphefu ukuthi ke ngabantu abathi nxa bephuma besaphandle kwelizwe ngabantu ababesiya kuholiday okumele basende imali behaya ifamachina yena leyo befike khona ngale babonakale abadume ngakho besiyashopha ikakhulu utshwala okudakisayo begcwalisa amatroli besenza lokhu lalokhu akumangalisi nje bekuzamangalisa ukuthi ngabagade indiza ye-economy bahamba belithumi kumbe bebahlanu bekuzaba yinto emangalisayo kodwa kwenze hayi akumangalisi nje inhlala yenze ayikho kwenza kwenzani uPF okwayo yikuthi bafuna nje ukudlalisa imali yelizwe nje bekholisa bephuma besiyaphandle khona ngani
ye nanti udaba mnumzana Ndibali wena uthini ngalokho
mina ngithanda ukukhuluma ngento esile evidence layo thina abe EFF Zimbabwe uzathola ukuthi ama EFF wonke across iAfrica jikelele more than 22 nxa sikhuluma ngolutho sifuna ukuthi sibe le-evidence before us sibe lama-facts before us asikhulumi ngama-rumors asikhulumi ngento nje esizizwayo from kobomakhelwane lezakhamizi ezinye singelama-facts singela-reference so indaba le yokuthi batravele nge-private jet ecosta this amount and ukuthi why did they do that asilawo ama-facts before us but we can only say ukuthi kuvamile ukuthi umongameli welizwe u-head of state nxa etravela kukhona ukuthi kube lama-apost adlula ukuthi nxa utravela wena ungumuntu ngoba kulama-security issues that must be considered and kulama-advanced team that must be considered that one ingani yinto vele etholakala umhlaba jikelele kodwa thina asikwazi
Mnumzana Ndlovu wena ngokubona kwakho umhlangano lo uzaphathisa yini isizwe ikakhulu nxa sikhangele ukubana udaba lona olwe climate change kumbe ukuguquka komkhathi kungani ludaba olungakhulunywa obala ukuze wonke umuntu akuzwisise ukuthi kahle kahle kuyini wena ukubona njani khona
eZimbabwe akusiphathisi ngalutho okwenziwe ngumongameli uMnangagwa ke leqembu lakhe leZANU-PF kufana nobaba lwana ukuthi endlini akulasithebu abesethatha okuyizuka kumbe uyimpondwa lakho ayethenga inyama ebhawa awose labanye obaba esebuya ngikhaya afika afuna ukudla singananzelela iSouth Africa ihambile ngikhona ngalo ifike yaphiwa imali yokuzoncedisa kunhlelo zelizwe labo umongameli weZambia wahambe bebahlanu lanxa kukhulunywa ngama-security issues yena lawa akudingakala ukuthi kuze kuhambe imomo yonke yena siyibone isiyakhona ngale yikho-ke thina imali esiyispendileyo iningi ukudlula ama-returns esiza kuthola ngoku-athenda lowo mhlangano nanku phela simbone umuntu omdala emile adresa izitulo kungela muntu omlaleleyo bonke nje beboycottile ngoba besazi ukuthi akulanto ayikhulumayo ezabambeka akulanto ayenzayo eZimbabwe eqondileyo kulokuncindezela abantwana bezimbabwe bayasafa-ke ngombuso wakhe imali eningi imali engancedisa bakithi ukuthi ithenge imithi ezibhedlela imali engancedisa ukuthi kulungise imigwaqo imali engancedisa ukuthi sasidayize ofuweni lezinye izinto abantu benelisa ukuthi baphile impilo engcono
Mnumzana Ndibali wena uthini ngokungatholakala khonale emhlanganweni lo
indaba yokuguquka komkhathi yinto enkulu kakhulu ebamba amazwe wonke jikelele siyathola ukuthi siye sabona indaba yodubo lwe-idayi okwatholakala khona ukufa lokudubeka kwabantu ngenxa yamanzi so sizathola ukuthi indaba ye-climate change leyi ayi-affecti abantu from a particular region kodwa i-affecta wonke umuntu njalo ukuhamba kukapresident welizwe to attend kuqakathekile kakhulu ngoba sizafunda lathi ukuthi sibe kwazi ukuthi hayi kanti into zomkhathi lezi singazibamba njani ngoba into lezi zibuya ziziningi ngoba nxa umkhathi uguquka kutho ukuthi le nyamazana kutho ukuthi lokulima ama-seasons ethu engatshintsha kutho ukuthi indlala ingabhaha sibili e-Afrika nemsebenzi ukelele so ukuthi ehambe laye ephawula ekhuluma elalela eyinjenja labanye osowabo kubalulekile imali le okuthiwa iSouth Africa inikiwe inikwe ngubani and bebanikelani uyathola ukuthi imali zonezi esizifunayo ukuthi lathi sizinikwe ngoBritane sizinikwe ngoAmerica zimali ezibuya ngenxa yokuthi balama interest yabo abalawo uyabona iSouth Africa ingaqalisa ukuthatha umhlabathi ngeland expropriated without compensation ye-EFF izalandela iZimbabwe because imali liyana basonke bebanike kuyukuthi engabe kade sebeqalisile iprogram ye-land expropriation thina iZimbabwe is under sanctions because of inland reform program.